sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Amanani abantu ababanjwa yiCovid asesehla lama regulation ngani ase relax besifisa ukuthi sibuyele lathi sitshengise ama talent ethu njengoba sibone eBF ibhola selidlalwa phase maviki onke ngabe lakho kuyavalwa wakhathesi nxa kusesatshelwa ukumemetheka komkhuhlane.
Abanengi basola uhulumende ngesinqumo sakhe sokuthi imidlalo ehlukeneyo ezikolo izaqhubeka imisiwe ngenxa yokwesaba ukumemethekisa iCovid-19.
Bese sikwazi ngesajiki ayikwazi ayilawo amazinyo lamandla okukhuza kumbe njalo ukufuqa amalunga ayo ukuthi enze ama-political kumbe ama-legal reforms ukuntshintsha kwemithetho lokuguquka kokwenziwa kwepolitiki emazweni.
Abalwela amalungelo oluntu bakhuthaza unobhala weSADC umnumzana Elias Makose ohlanganele lomongameli Emerson Mnangagwa ukuthi amcebise uqule indlela izombusazwe lezokhetho eziqhutshwa ngayo elizweni. Usebochiwe umnumzana Saibeth Musengezi owaphanyeka udaba emthethwandaba isithi umongameli Emerson Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo ngomnyaka ka-2017 kususwa esikhundleni owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe Libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abaningi basola uhulumende ngesinqumo sokuthi imidlalo ehlukeneyo ezikolo izaqhubeka imisiwe ngenxa yokwesaba ukumemethekisa iCovid-19 ngesikhathi somqando. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko lo wethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko kuhulumende ngemva komhlangano wedalela abaphathintambo elekhabhinethi izolo. Ethi kungenxa yemizamo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19 okuvame ukuba khona ngesikhathi sokusika kuqanda. Unkosikazi Thembekile Sithole, omunye wababalisi, uthi abantwana abaningi amathalenta awasoze abonakale.
Sibona ukuthi iminyaka siminingi abantwana besalela emuva, ngakho-ke bese sibona ukuthi njengoba ezinye indawo bese zirelaxiwe themba lathi ukuthi abantwana bengasalela emuva kwezemidlalo njengasesikolo zikhayelela ukuthi lo nyaka abantwana labo baqhube ngezemidlalo.
Omunye wabafundi uSandile Moyo uthi njengoba kuyekethisiwe iziqondiso ze-COVID-19 enhlangothini eziningi zempilo, bebesithi mhlawumbe lithemu bazavunyelwa labo ukubuyela kwezemidlalo.
Besikhanyelele ukuthi njengoba iminyaka emithathu edlulileyo bekunzima iCovid-19 ingasiniki ithuba, kodwa ngenxa yokuthi amanani abantu ababanjwa yiCovid asesehla lama-regulation ngani ase-relax besifisa ukuthi sibuyele lathi sitshengise ama-talent ethu njengoba sibone eBF ibhola selidlalwa phase maviki onke ngabe lakho kuyavalwa wakhathesi nxa kusesatshelwa ukumemetheka komkhuhlane.
Unkosikazi Sithembiso Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuqondile kukhangelisiswe ngesikhathi somqando ngoba iCovid-19 imemetheka kakhulu.
Siyananzelela njengabazali ukuthi selokhe kwaqala iCovid abantwana babe begula mchokotsho okwethusayo, ngoba nxa sekunjalo besokutholakala ukuthi iCovid. Nxa sekunjalo kumemetheka futhi komkhuhlane kuba yingozi and kuba masinyane, begcine sebegula bebaningi.
Emhlanganweni wekhabhinethi obukhona izolo, umphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe uZulu kumele ahlatshwe phambilini kokuqala kwesikhathi somqando ngoba lo mkhankaso wesibili wokuhlaba usuqalile. Ukhuthaze njalo ukuthi abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-World Health Organization, i-WHO, lokukhangelisisa umumo ezikolo andubana bavumele ukuqala ezemidlalo ngoba kuvame kakhulu ukuthi nxa kuvulwa izikolo ngesikhathi somqando inani labantu ababanjwa iCOVID-19 likhuphuke. Inani labantu ababanjwe iCOVID-19 izolo lingaphezu kwekhulu i-106 kwabhubha ababili. Abayisitshiyagalolunye i-9 bengabafundi abasezikolo zeMathSouth abangu-8 kuthi koBulawayo kulo yedwa. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Unobhala weSADC umnumzana Elias Makosi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa eHarare namuhla ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu bemkhuthaza ukuthi akhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi aguqule indlela ezombusazwe lezokhetho eziqhutshwa ngayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Makosi utshele intatheli zendaba ukuthi umhlangano wakhe lomongameli Mnangagwa uyingxenye yohambo lwakhe lokwethekela ikhokheli bamazwe yasezansi e-Afrika. Lanxa sehlule ikhumana laye ngabakukhulumileyo abalwela amalungelo oluntu bathi kubalulekile ukuthi iSADC ingenele kabanzi kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Denizulu Macaphulana ukuthi umnumzana Makosi engabe ekhulume lomongameli Mnangagwa ngalolu daba na.
Kukalutshwana ukuthi iSADC kumbe yena ummeli wayo engabe kwenzile lokho ngoba sesikwazi ngeSADC ayikwazi ayilawo amazinyo lamandla okukhuza kumbe njalo ukufuqa amalunga ayo ukuthi enze ama-political kumbe ama-legal reforms ukuntshintsha kwemithetho lokuguquka kokwenziwa kwepolitiki emazweni. Okuzofunakala ngombono wami ukuthi amaZimbabwe wona phansi lamabandla aphikisayo lamaqembu lawa e-civil society yibo abangasebenzisa amalungelo lobuningi babo ukuthi benze ukhulumende kaMnangagwa antshintshe imithetho njalo afake isiqiniseko sokuthi ukhetho luzayo luzokhululeka.
Kuyini kahle kahle abangakwenza abantu beZimbabwe?
Ungabheka okwenzakale manje ukuthembisa koluningi ukuthi luzangena ku-total shutdown ukuthi iZimbabwe ivalwe ukuze kuguqule izinto. Kwenze uhulumende wabonakale buyela emuva njalo ntshintsha izinto ezinilutshwane ekade sezonakele ethi hayi i-public transport ama-taxi asengabuyela emgwaqweni. Khona khona kuyinto encane ebonisa amandla abantu abalawo abangakwazi ukuwasebenzisa eZimbabwe. Lamaqembu aphikisayo lalaba be-civil society ukuthi nxa bengabambana bajonge into eyodwa bale akulanto engabehlula.
iSADC Dokotela Macaphulana ngelethemba iyakunanzelela ukuthi kulodubo eZimbabwe. Ngokunjalo ngeke kwenzeke yini ukuthi uMahosi emhlawumbe ukhulume ngalolu daba bevalelene lo Mnangagwa lanxa nje kungasoze kukhulume?
Lokho kungenzeka kodwa ukuthi yena uMnangagwa kukhona ngakwenza ngaleyo nkulumo lokuthi engalalela ukuthi lo iSADC amathuba akhona kaweko. iSADC la i-African Union ngesikwaziyo bangenela emazweni sokulempi sokubulawana kumbe nxa uhulumende sethathelwa amandla yiyo inkinga yeSADC. Ngakho nxa abeZimbabwe befisa ukuthi iSADC ingenele endabeni zeZimbabwe kumele kube yibo abaprotestayo ababhikishayo njalo abangena ezitaladeni bale bethi akudliwa ukudla kwemina kudliwa okwantambama lokhu kungalunganga. Yikho lapho esingabona khona umehluko. Ngaphandle kwalokho uhulumende kaMnangagwa njengowakhe umgabe lo wasishiyayo abalazi indlela zokulalela ukwelulekwa iSADC kumbe i-AU. Ngaphandle kokuthi kuze kuphithizele bona abantu bathi sizofela emnyango wenu xa lingalungisanga lokhu lalokho.
Kodwa zona inhlanganiso zombili ngempela zilelungelo lokweluleka.
Amandla zilawo le ncwadini zazo lama-constitution awo lama-policy zawo kubhaliwe ukuthi silamandla okulungisa okonakeleyo emazweni angamalunga azo. Kodwa ngenxa yokuthi ohulumende laba base-Afrika bayasekelana nama-political parties amadala e-Afrika ayasekelana kuba nzima ukuthi sibone iSADC le AU ingenela kwezomndeni zamazwe e-Afrika.
Lo ngumnumzana Denizulu Macaphulana, ingcwethi kwezombusazwe esixoxelayo ekwele-South Africa. Kusebochiwe umnumzana Saibeth Musengezi owaphanyeka udaba imthethwandaba esithi umongameli Emerson Mnangagwa akakhethwanga ngemfanelo ngomnyaka ka-2017 uswa esikhundleni owayengumongameli umoyi umnumzana Robert Mgabe Libutho. Umnumzana Ngqobani sithole igqwetha likamnumzana Msengezi uthi ubotshwe izolo ngamapholisa ehamba ukuyazibika eHarare Central Police Station. Amapholisa athi umnumzana Msengezi wakhethwa ukuba ngomunye wenkokheli yebandla leli ngokungekho emthethweni wathola inzuzo yokuba lilunga lebandla elibusayo. Umsengezi uthi idale le-Central Committee elanquma ukuthi umongameli Mnangagwa athathe isikhundla sika Moyi umnumzana Mgabe lephula isisekelo sebandla leli. Umnumzana Chris Mutswangwa isikhulumeli sebandla lezanu PF wenqabile ukukhuluma ngodaba lolu e-Studio 7 ikhulume lamapholisa. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Umnumzana Sithole uthi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa.
Bathi utshontshe i-membership card eqilibezela ukuthi uhlala endaweni zonezo lapha athathela khona amakhadi wona lawo awezanu-PF. So izanu-PF ithi ibizo layo elihle okwamagama lingcolisekile. So umsengezi ubhalile esingathi warned and cautioned statement ephika lelo cala njalo esitsho lokuthi icala leli kalibambeki. Noma ungazuzama ukuthi ngivumelana laye into abayikhulumayo kayibambeki, ikuthela amanzi emhlanu wedada. Okumqoka njalo okufuze kwaziwe ukuthi indatshana yona leyi esisemapholiseni indaba ese-High Court eHarare lapho umsengezi athi yena njengelunga lezanu-PF ubaba uMnangagwa osenguye okhokhela lelo lunga kazange asukume ngendlela ukuthi afike khonapho.
Ye, akusho-ke ukuthi kwenzakalani khona manje njalo kuyiwa phambili kuyakwenziwani Baba Sithole?
Indaba leyo ayikapheli e-High Court. Kusenziwa ukuthi uGoodson Nguni laye ucelile e-High Court ukuthi abe lilunga le or abe part of litigation process esithi ngesilungu i-joinder. So yikho sokwenza ukuthi kungani kuyadileya kancane. Kodwa osokumangalisa ukuthi uyathi ule ndaba esemthethwandaba, umthethwandaba ukhangelela ukuthi uzayicazulula kutholakale amapholisa esephakathi lawo edila lento e-political party. Amapholisa la ngawe Zimbabwe kasowe ZANU-PF. Ngakho-ke iZANU-PF sikwazi layo ukuthini ingabanye babantu abakwanisa ukuthi baye emapholiseni bayebike amacala. But as expect ukuthi kubikwe amacala angazomacala ngoba ukuthi within the party abantu bajikelana inyoka ephilayo shone kungeke kube licala. Into ekhulunywa ngayo ngika-2012 why iZANU-PF ikhuluma ngayo ngo-2022 ngento edida umcabango. U-2022 sikwazi ukuthi ngo-2021 usaibhethe Msengezi wafayela indaba esithi uMnangagwa kansanga ngendlela efaneleyo ephathi.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimele umnumzana Saibhethe Msengezi obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi lanxa kungabonakali ukuthi impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine izaphela nini, uzaqhubeka uncedisa abantu ngokudla, ukubahlenga langemizamo yokuqeda impile. Lokhu kuvezwe ngunobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ekhuluma lentatheli izindaba namhla e-Austria. Eminye imbiko ithi unkosazana Maria Aliokina, ilunga leqembu labesifazana elomculo elizibiza ngokuthi Pussy Riot, usebalekile eRussia ezigqokise samuntu othwala ukudla. Amalunga aleli qembu ayake abotshwe nguhulumende weRussia ngoba ebikwa iphikisana lendlela umongameli Vladimir Putin walelo lizwe abusa ngayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Ye, ngibona ngathi wenza kuhle uZelensky ukuthi afake iUnited Nations phakathi kwenzela ukuthi layo ibe ingxenye yokuthi kwenzakalani eUkraine. Ngoba okukhona ukuthi yimpi yona, ukuthi kuphonguthwa yimpi yeUkraine leRussia. Kodwa eqinisweni kuyikuthi iRussia yiyo echaya iUkraine. Sekungakhanya ngathi kuyimpi, kodwa ke simbonile uPutin eletha amasosha akhe, lokho esingathi thina kumobilize phambili ngale ewaletha, ewasondeza esiza ngapha eUkraine. Wangathi uyabuzwa ukuthi wenzani, wathi hayi uyatraina amabutho akhe. Dukuduku nanguzechaya ilizwe le-Ukraine. So i-United Nations ukuthi ingenele kumbe ilalele ukuthi kwenzakalani, ngibona ngathi kuqakatheki ngoba yena uPutin leRussia ngama-members e-United Nations. Ayinthi lapha nxa echaya u-Ukraine, umchayela ukuthi ufuna ukuba yimemba ye-NATO. Manje ke lapha nxa sokungenela iUnited Nations, ngibona ngathi sokumele ukuthi angathi uyalalela la ukuthi amise impilo, ngoba kulokubhidlika okukhulu kwezakhiwo lokufa kwabantu okungamelanga ukuthi ngabe kuyenzakala. Ngibona ngathi ayisozime impi masinya, kodwa ke kuqakathekile ukuthi iUnited Nations ingenele.
Siyabona ukuthi iUnited Nations ithi izazama konke okusemandleni ayo ukuthi impi le iphele. Kodwa sabona uMongameli Putin kumaviki edluleyo exwayisa kumbe esithuse manye amazwe ukuthi angalokothi ekulimpi. Manje ingaqedwa njani?
Ye, lokho akuchoyo ukuthi khona ozalokotha ngenele, ozaphindisela. Kungabe kuyikukhuluma nje na ukubona kwami, ngoba ngithi khathesi sikhangelane lokuthi yena uyimemba ye-United Nations. Ikho-ke nxa sokungenela i-United Nations sekungaba le ndlela yokuthi abizwe kuhlalwe phansi kukhulunywe ukuze kumiswe impi le, ngoba impi yona le iyimpi ehlukuluza umhlaba wonke. Ophindisela angaphindisela, kodwa ke akukhumbulela ukuthi amkhangele phela amanye amazwi la amakhulu la. Yena angazibona ngathi ungukhanda khulu okwakhathesi, kodwa ke bakhona laba abanye okhanda khulu abakhangeleyo khonapho.
Lowo ngumnumzana Ralph Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, esixoxelayo eseTexas. Ku live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lomkhankaso wokuthi izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota ukhetho. Veni lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla silomnumzana Maxwell Nkawo ohlala kweLebhilithani osebenza kwezempilakahle njalo engumbalisi. Ake sizwe exoxa ngembali yakhe. Lokhiphs tobe weStudio 7.
Ngizama kubeka inyawo zami phansi ngendaba zomsebenzi. Ngiyasebenza ngiseqaleni ukusebenza.
Yeah, abusitshele ukuthi usebenza ni. Phela nxa abantu bevele ekhaya umuntu uyabe nguteacher kumbe udokotela kumbe yini, kuthi uqala ngezikorobho phela. Uhambe lapha, uhambe ngale, unotshaya isikorobho bani.
Yeah, yikho kwenzakala. Lami ngiyabambabamba, kade sengiku-health ngapha, support work. Labo teaching lakho futhi ngilokhu bambabamba ngezikhathi ezithile nje, ikubambabamba. Bamba lapha lapha uvuma khona. So
yes, singathi kuzima kangalani ka ukuthi wenze konke lokhu. Yes, siyawazi ukuthi ekhaya wawunguteacher kumbe wawuyini kodwa kathesi useza lokho ke kume njani kula?
Hayi, awuthi ngisei kuyahlupha kangako ingqe ulezi ncwadi zakho kahle kahle amaphepha ama-references akho ekahle ulama-recommendation from lapho vela khona. Hayi, amathuba bangivulela mpela usebenze bese uzibonakalisa wena endlela osebenza ngayo ukuthi usebenza kanjani ukuze laba lapha labo bakuthembe bese bekurecommenda-ke kwezinye indawo. So kunje nje ukuthi ngike ngangani ngiyama kancane ngenxa yendaba ze-health njengoba bekunjalo kodwa-ke hhayi amathuba amaningi ayavuleka sibili xa la maphepha akuhluphi kangako.
Yes, ngathi-ke khonokho okubambabambayo khona manje yikho wakwenza ekhaya kumbe lapha susenza okunye okutshiyeneyo?
Hayi, lapha ngiku-health amathuba ku-health maningi ikakhulu njengoba nje labo le COVID la ibikhona lapha amasango kade bebavulile bememezela umhlaba wonke ukuthi hhayi abantu abalolwazi ngezempilakahle onesi amadokotela abantu abanjengakona labo bebancedisa ukuthi amaphepha alungise uhulumende ukuthi baze lapha bazongena emsebenzini. So amathuba bevulekile kakhulu ayavulika ngendaba ye-COVID. Yikho lathi kube lula ukuthi umuntu ahlala angene khonapho ku-health ngoba izikhala zivulekile ezendaba ze-health kulezibhedlela kulama-care homes kulama-nursing homes you know so kuningi nje okuzidokwanga khona kuphathelanele health lapho abantu abangangena khona. Ngathi yiyo sibili indawo engathi ilamathuba amaningi endabeni ze-health and social work.
Ye, so singathi khonapho vele uyabe ukubamba kwini labe lisenza ukwenzani ku-health khonapho ujama amaphepha usehofisini kumbe kulokhu khona okwenzayo?
Mina ngingu-teacher professionally so uze ngingene ku-health lami ngenze ama-course lapha online okwe-health and social work. It has a lot to do with caring, looking after people njengoba nje okwenziwa ngamanesizi kakhulu you know. So ukunakekela abantu abadinga usizo kuthiwa ukuthi abantu bona balohlupho bani abanye ngabantu abadinga usizo ukuphathiswa ngokwezingqondo ukuphathelisa ingqondo abanye i-health nje izigulane you know abanye ngabantu abadala. So kuyahlana kuya ngokuthi ubizwe ngaphi usebenza ngaphi you know so kuya kuthiyana nje kunjalo.
Ye, singathi umsebenzi lo unzima kanganani wona ngokubona kwakho sibili xa sikhathanisa lokho kwathi ukwenza
kaba se-health ukuthi mina ngokwami angikwazi ukuthi kulo msebenzi onzima as long as wena umsebenzi unanzelele ukuthi unjani uinvolvani wawufundela wamaster ama-skills ubusungena kuwo uwenza you know ngokuzimisela uwenza kahle okumangalisayo. Kunje mina thank you for the month of August ngiqala nje ngimnyaka wami sibili lo. So ngenze kuhle ngaze ngathiwa I was the best worker of the month. But lokho ngistruggling angisafunda nginjalo ngingakamasti lama was surprised by my own performance uba recognized uba best here in a foreign land where you are not even a professional in that area. So nxa wena usebenza uzimisele akulanto enzima kakhulu nxa usebenza abantu umuntu mazi ukuthi kuyini and then you do your best. La ngapha la ku-teaching amathuba khona ngoba lakhona ngilakho ukuthi kube khona kunye engibizwa khona ngibuye ngizokwenza ngiphathise abantwana kumbe kwi-invigilation kumbe teacher assistant and so on xa ngapha la bengisazi upgrade to reach the level where I'm supposed to be ama-standards ala but still there is something that I'm doing in the area of teaching as well.
Abantu bezimbabwe ngabatshelana emazokugcina
ukuzimisela emsebenzini ukuqhubeka abantu befunda ungagivi up whatever you choose to do it with all your heart and as you do that you get recognized and approved and appreciated uyazivulela amathuba amaningi amanye empilweni ngendlela osebenza ngayo ngendlela oziphatha ngayo emsebenzini lekuphileni labantu nje generally.
Lo ngumnumzana Maxwell Nkawu odabuka eZimbabwe ohlala kwele Bhilithane Sixoxela eseLiverpool. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Zimbabwe zikhala ezimathonsi ngembadalo esifunwa nguhulumende eyamadola alikhulu eMelika ngomnyaka esiqintini ngasinye kulezo eziqala ukusebenza. Kuthi lezo esezivele zisebenza kuzamela zihlawule ingxenye yekhulu lamadola eMelika isiqinti ngasinye lapho lezo inhlanganiso isebenzela khona. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Imali le ibikwa izabhadalwa kusiqinti sinye ngasinye lapho inhlanganiso lezi ezisebenzela khona, okutsho ukuba lezo ezisebenza eziqintini eziningi zilako ukuhlawula imali eningi. Inhlanganiso lezi zithi lokhu zibona engani indlela kahulumende yokufuna ukumisa umsebenzi wazo ngokuzibekela imigoqo enjengale. Umnumzana Mavela Sikhumalo osebenzela inhlanganiso e-Combined Harare Residence omunye wabakhala ngokuthi limbadalo iphezulu kakhulu.
Njengama NGOs vele thina kasithabi ngalezo izimali ezigwetshwa nguhulumende. Yokuqala leyo ayithi administration fee enza US$100 ngomnyaka ukuze i-organization ikwanise ukwenza umsebenzi. Njalo kukhona lokho abakuthi bona bazanikeza ama MOUs ayebe sayinwa ngomnyaka ngomnyaka. Konke lokhu yibusela kwekuze labo ababehlulekile ukubhadala izimali lezi ngabasoze ba-renewe ama MOUs. So le yi-strategy yokufuna ukuntshontshela ama NGOs. Abaningi bakhona vele bayahlupheka kathesi ama NGOs la. Njalo le thina siyibona njenge interference esiyenziwa nguhulumende.
Isakhamuzi seMatopo unkosikazi Beauty Dlomo uthi uhulumende nxa ephuma lezinqumo zakhe ezinjengalezi akakwazi ukuthi ziphazamisa njalo impilo kaZulu ikakhulu ezikolo lakwezempila kahle.
Manje lokhu sokusiphambanisa thina ngoba maku ukuthi ama NGOs ihambisa imali engaka ku government thina sesisala maku ukuthi NGO iyasinceda sisinceda kancane ngoba imali abaselayo thina sesisala sidubeka. Ama NGO ayasinceda ngokusinika ukudla kwezinye izikhathi ngokusinika imali yona ngokwayo basinika. So maku ukuthi mase benika i government imali engaka ya thina sesishoda thina sisathola imali abasasincedi ukusinceda kwabo sokukuncane sokulimited asisancedakali thina njengezakhamizi.
Imizamo yokuthola umbono kahulumeni ngalolu daba yehlule kodwa umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kunyanga ezisanda kwedlula watshela idayela ephalamende ukuba kuqakathekile ukuhlolisisa umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo njengohulumende ukuze zenze umsebenzi wazo zingangeni kwezombusazwe. Ingcweti ezicubungula ezamalungelo oluntu lenhlala kahle kaZulu zithi kuminyaka emibili edluleyo uhulumende usephumele ezinqumo azithi ngezokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ukubekwa komthetho osalolongwa we-Private Volunteer Organizations Amendment Bill, kodwa uzaphazamisa ukusebenza kwalezinhlanganiso lenhlelo eziziqhubayo zokuphathisa uZulu. Phezu kwalokho uhulumende ufuna ukubeka umthetho we-Patriotic Act ozakwenza ukuba kube licala ukuxoxisana labameli bakwamanye amazwe kakhulu abemazweni athuthukileyo kungenamvumo kahulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngoba fast 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.